Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThalono Gawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyakhona ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, but nje kulwiswa abantu befuna khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi kuye lemibuzo esilayisi ke siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa esiye emashontweni layo ethola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba babadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe?
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemitshado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi especially abatshadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqwetha elimelayo uMnumzana Givemore Muviringi utshele iStudio 7 ukuthi uMnumzana Dlamini uzalala esitokisini seWange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminyo imbiko ithi iZAC inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani weCouncil yeVictoria Falls uMnumzana Ronnie Dube njalo bayalwisana loMnumzana Dlamini okubandla leMDCT. UMnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lo lwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awusuke kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, zingathi ezeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqhakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokhu akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kuleli solo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe iZAC yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esidala ukubona kuboZANU PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilapho nje esikwethesa usodolobho wethu asinakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba simele sikunanzelele njalo kuthi ngako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikitha ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokho. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwethumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yezim imbokodo.
Akuqala umntana lowo mncane okuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usethwa ubelethe umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesichiye emhlabeni okuyukuthi ngani bamsile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangela abantwana abangamantombazana abasichiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa-ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Le nto esonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sabangu lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asichiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibona abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayitshwa lasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba le ngxoxo efanayo futhi ngalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana belethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba abakwenzayo bona ngokumntwana ole 15 years simaze engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ngu 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwani ngabo? Kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sokuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni kutho ukuthi sokuze kwaba lomunye osichiyayo. Kodwa abangasichiyo bangaka ababelethayo abalama 14 years abama 15 years abalabantwana sebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli Emerson Mnangagwa laye usonta isonto yonale?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusichiya le mbuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeka emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena. Futhi kusinika senza sisale sile mbuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza le mkhuba bengabotshwa akusikho yini ukuthi ngoba upresident useduzani labo useduzani lesonto labo mhlawumbe upresident njengoba laye mhlawumbe kubula ilunga lalawo masonto ukuthi uthi uvumelana nawo lo mkhuba omubi kangaka esiwubona usenzeka emasontweni la esimbona ibonakala khona esiyakhonza khona. Vele kusithiya sile mbuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mbuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo thola abantwana abangaka bengabo mama bemizi, abantwana abangaka beqhubi izisu bekhulelwe, bekhuleliswa ngobaba abadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe, ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba abadala kangaka. Uthini ngakho wena njengomongameli? Siyazibuza lokho, yimbuzo futhi esifisa ukuthi nganithokoza isikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi uma efika lapho ufika thini, uyabuka yini umhlolo ongaka lobo uyawukhuza.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imichado lama-passport okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye-ke ngabatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lama-fingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso webhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalo mkhankaso sebehlolisisa amapasipoti amanga aphose afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo ukwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izalwane seZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma okuqalangisane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyezwa ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zeneza zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhangalaukuthi usenzinzi lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki, mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama-permits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamaphemithi kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amaphemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane zesithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amaphemithi e-ZEP. Iningi lalaba abalamaphemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngohlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani luhlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu atshiyeneyo ezizalwane zakwele South Africa kugoqela la mabandla ezombusazwe labo sebeqale imikhankaso etshiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi okudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni le Plumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labo dokotela abathathu. Iphepha ndaba le News Day lilodaba lokuthi uhulumende wele Zambia uzaphathisa ele Zimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani South bethu ninjani bonke nje abaphila abantu ama audio ngabona efika 10 ungazange ufunde even A1 uhlala usenda hawu madodana asazi ukuthi azi fundeni nawethu asazi hayi bekhalaza nje akhona ku ndoda le hayi yakhuluma le wezaphu umsongelo hayi uyakhuluma umbuzile phela ulozini ubuzele wezanu lo ha ugawule wakhona lo ha umbuzo wacishelwa umbuzo wacishelwa indoda yacishelwa asuke lapho engashona khona hayi siyabonga hayi siyabonga ma othi uyakubona sephongeuqina nje kuphela kodwa uyakubona ukuthi hayi into ezizwa izanu izimbi kakhulu. Then kuzozala amadoda lawelozi nawe kuzoza indaba yewangi. Indaba yewangi le uthiwa baqhatshana kubuya amashona eHarare le into esizilwa si-MRP, into esizilwa kakhulu. Kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe bezidla ingqoqo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare. Please, ayikho right le nto le ukuthi umuntu ebuye endaweni yakho befike bethole umsebenzi labantu bendawo bengayidola. Ayikho le nto le.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngincube lapha eThefandeni. Ngiyakuthanda lonke. Kuthanda lonke ngenxa yokuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele. Siyalibonga, siyalithanda. Kanti izanu uyaphikelela ukuthi yena abanikeza abanye ichance sike sibone ukuthi ilizwe lakithi liyaphi. Sesithwele nzima, sigcwele emazweni ngenxa yezanu. Ngithe ebantwini bakithi asambeni siyevota, asivoteni next year. UNkulunkulu uzosikhokhelela, sikhipheni amasela la asezikhundleni angafuni ukuphuma besidla izimali begcina izimali ezindlini zabo. Asambeni siyevota maZimbabweni amahle, sikhipheni amasela la. Ngiyabonga Studio 7.
Ngiyalibingelela balaleli bomsakazo weStudio 7 kanye lani basakazi. Ngizalana nami ndingiye mphendule leli khehla, ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule. Yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje, ngabe ngingungcwebi indlebe lezi, ngungcwebi mpela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle. Ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho le yokugxeka umafa magalela sibanda lo. Indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo labantu bezanu PF. Ende wena vele ulokhu unokuncindezela abantu bemandebeleni ubancindezela, ufuna abalandele amanga lawe elivelela khula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule. Ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona? Mali funta ama-sanctions ukubona ukuthi ama-sanctions abuya kanjani. Yekani ukushaya abantu, liyeke ukubopha abantu mahlala, abantu abangela macala ojobho sikhala labo sithola bala macala labagawuli. Kodwa lina liyabe lokhu elisenza nje into ezingekhoyo, liyabopha abantu, lincindezela abantu, litshontsha lingamasela likhonapho liyantshontsha. Yikuntshontsha straight lokhu elikwenzayo, kuningi esikubonayo likwenza. Lalo bathi ngibani lo uminister weJulay moyo lo lingamasela nje lonke linjalo. Nokuthi ubulo ukukhuluma nje uzama ukuncindezela umafa magalela sibani, ayikho into oyikhuluma yagawule. Sihambe 2009 ku-unity government ama-sanctions akho abevele khona, but isinkwa sisithengile nge-90 cents, sisithengile nge-90 cents gawule, nawe wajabula. But okwamanje kuphi konke lokhu? Vele ungayithinti i-Ukraine gawule, ungaqali yimo okhulumayo wansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkaye ikosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga.
Amachuni umthwakazi, amachuni kuStudio 7 litshona njani bantu benkosasi? Yakutshona thina. Mina into engayixwayisa i-government yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzobafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofike lokugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise lalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuZANU-PF liyeza lizobatshonela emini babekwazi khona lokho bengayenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lomnyama and maselifikile ngeke uzulivimbe noma ungaba le mali engakanana ngeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulo mhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyalitshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingene ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nahakuyana
esanibonani kustudio 7 yazi bende sicelo lapha sokuthi sihlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela uStudio 7 ikiye kuZBC ikibabuza ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehlweni bakithi lungenguleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imessaging yesindebele bayichasisa ngesishona kodwa esishona kabayichasisa ayike libadinge impela ntunga like libabuza impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho siyakhala kakhulu ngoba thina sisazi sishona kodwa ama-license siyathelela kutshona kukhulunya into yethu bekubede bekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njeo umthwakazi ethi sesithi siphume sihlukane lalabana abantu thola ukuthi abanye abazo uRadio Zimbabwe iyabandlulula baba like libuze bona omonika mthwangwa lapha shapshap
ngamqondisi wena into engiyolitshela so ukuthi ethi yena kupresidenti kanjeni yeni naliyavotela ilizwe ukuthi lifuna ukukhansila lo president ozalimela kwepharlamende yelizwe leZimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma usho ayikungazwakali-ke lokhu umqondisi umgqugquzele nangenela kupresident kanti uyabe ngupresident mhlobani uyabizwa ukuthi president engani yinhlamba engekho engasuye president hayi into yeni lelani liphazamisa abanye abantu mani thulanini ukukhuluma into lengacaciwe leli kakucaci lokhu sithuleleni yenza ndithule wena owedwa ocabanga khonokho ngosufuna ukucabangela abantu bonke be-RP ayisikho vela okucabanga abanye kela bevotela upresidenti welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho loku ukuthi uthi wena ye upresidenti umqondisi ekhethweni lo maprezidenti kangeni ye ufuna empinda wayengahlanga laba neutral kikho konke lazimela kachana lelabukela likhona le laba zifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo eso sinto lesi
alo salibonani balaleli beStudio 7 previous okhulumayo ngisuka kwelelupane ngidabuka elupane ngibingelela umama wami uMarubhadla ngibingelele ubaba wami uLunga Fibion ngibingelele njalo abanabami ngibingelele uPerfect ngibingelele uMlabheli ngibingelele uSipho ngibingelele uFaith ngibingelele uPerseverance ngibingelele uFana ngithile kubanjani bazali bami labana bami lonke hhayi mina ngiyaphila abana bami kwelasebotswana labazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja mbingelela ubaba mdala wami uSankanyiso
linjani Studio 7 ngiyalibingela lonke abasakazi bethu abahle abathandekayo ngiyalibingelela libingelelwa ngusifane kwelebotswana hhayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke lisenzela yona lokuhambisa amazwi ethu isiye kwabanye abantu ukuthi bazwe esikufunayo isimanga engilaso lapha umbuso waseZimbabwe weZANU PF abantu beZANU bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengelaqiniso ebantwini beyinkohlisa ababona ukuthi ilizwe lakithi lifile abazweli bantu abalazwelo kathesi nxa sokunda abantu bayahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi okuqedakali abantu bona beza
siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, umongameli Joe Biden usekhulule bonke ababotshelwa ukutholakala belensangu. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabotshelwa insangu esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensangu. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insangu lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa leli cala ngabensundu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Khanda.
Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto ewelcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very sane, lo unye okama disease amaningi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwaba le autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanise ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umbongeli umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga or esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Ye, insanga elizweni lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lati eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abaya lama diseases wona lawa engiwakhulumele ukuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awembanje wona lawo insanga. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho le-Victoria Falls uKhansila Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumi lanhlanu ekholo lwesipostoli kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elejukela.